Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Into edabukisayo kakhulu yadinga ikhangeleke kaisaphakathi lokubuza amazenda zona nawo ukuthi bayathabatha ngabantu bezana abantu bezana
kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esilingi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale leHigh Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZANU PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isixazululele udaba lolu olubiswe i-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engiza kufaka kube obala ukuthi angisilogqetha likaKasukwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endabeni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana yikuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebehlezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SD constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyikuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi uyawukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, kuyabe sokusitsho ukuthi umuntu kutsho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyase zafike babaze bamemeze kumbe lokuthi uzanywani, vele umthetho nje oyindidane umthetho lowo. Ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hayi, njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhona apha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo? Ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngichilo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incedishwe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleye kaSkwere. UkaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo. Njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we 18 months ukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthi yinto thina esiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha ukuthi umZimbabwe wena ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kuvuza vote kathi imgoqo ngiyani. Hayi, angiboni ukuthi kuloncedo lokho. Ayikhitshwe imgoqo leyo, abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizen, sokufuza ukuthi every after before 18 months kwani kumele ugijime uphenduke ekhaya uzoklabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe esebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzoklabalala. Kanti vele imgoqo ngiyani, umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkolo.
Asambeni
madoda. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezana uPF kobulawayo ngomvulo, uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eMisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emtshineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Kuyinto edabukisa kakhulu, yathi ingayikhangeleke. Sisa phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathaka ngabantu bezana. Abantu bezana bebabaneyisibisi abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo bezana ebegqokela amakhepsi. Ngithi intatheli izindaba ezibaliselwe uAnastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uKhamela Sithuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma, bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapikitsha, impikitsha lapho yenza ngo-1 sabachatheka athi zintatheli izindaba lani ngingakinasitela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina ngikhuluma lomunye ongwanathe ngani uyakhokhela lelixuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngokesithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli izindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card, kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke ixuku lonale kade behamba bebaningi vele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi. Nani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho, ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlali. So yimisa ecinikhiphe istatement sona leso kukhombisa ukuthi sitshayile. ukuthi umuntu nalowo posting anasiphiya nguye ngizama ukuthi kuzamele yasizindani yepho leya case but angathola ngithuba ngoba ngingathi ngikwenza kusukelizo ngihlala lokuthi angayinike imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapoliseni ngiyevule yami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho sele sishoda ukuthi ungake washaya i-journalist iqedeke ukutshela ethileli i-journalist lawo uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba so bona ikade besishayela yona ukuthi sidinyithe ifuthethe lesithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khona phana ku-Fifth Avenue.
Ulungelo Ndlovu intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapolisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ekulu sizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba. Intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU-PF. Sibona sengani lokhu yinto embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele. Into esingafanelanga ukuthi sivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathela izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba. Sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuchumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe lokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapolisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqhakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ijele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba le-Newsday olokuthi amasosha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi zinyoni lesilo sizo sinyama sikamthwakazi. Bengisekhaya impela besiya esifeni eLuwagweru kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawula emali ekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBaitbridge usiyabamba koBulawayo umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLuwagweru emaboneni. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate aseBaitbridge. Wona lona umgwaqo weBaitbridge Bulawayo yaso tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile. Ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eLuwagweru. Ukuthi mina bengicane maybe sesiku N1 futhi sesiku South Africa. So andamonte indawo zangale emashonaleni ngabe emandebeleni lutho akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kwelinye idaba. Uyababonaka abantu bezanu PF, even lati nje bangabasethusela abalina kanje libuye South Africa. Sibabonile masiye eLuwagweru le, manje bachaye intatheli yezindaba. Uyabona ukuthi zanu PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yibona bafuni ukhetho olungela umsindo. Nanku sebeqale bechaye intatheli bachazele ukuthi yini yini. Kanti abantu bezanu PF banjani vele? Banjani? Abazama ukusihlonipha bangathola isikhathi. Bazama ukuhlonipha ilizwe lezimbabwe. Labona abanye ade besembuthoneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi ihambe icheck ukuthi uchamisile abantu abangani kusiza nganina, noma engaba labantu abayi 100 and something. Bona laba bantu abasupport izanu PF abakwananga emakhanda alikho right, emakhandeni lapha upstairs alikho right. So akezama ukuthi lisihloniphe abantu bezanu PF. Kanti lina yini enzima kangaka le mgwaqweni ile futhi last week besiye gweri ekana mission le plawe to kana mission mgwaqo ngone ufile izanu PF izama ukuzinika amakhwapi izama ukusihlonipha please siyacela ngalawa amagama amen
anilindani basakazi yonke khona apha ku studio 7 oqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi acha lilanke thabe jabe indaba ebuhlungu esizwayo le ukuthi kusayina u bili yokuncindezela abantu patriotic bill hathi lapha izanu PF umbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo, xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-Oqhaba ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande. Sizalithanda kanjani lizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidubeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, aso ma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho obususithweni ufakele ama-sanctions. Igama lami Ngovukani Zulu, sekhezi zanu PF siyehlulekile. Akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende. Khansile le bill, umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Salibonani size sakithi samandebele, mandebele amahle, ngicela ukuveza owami umbono. Bengicela sizo sakithi asihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa, kasakheni isizwe esilobumbano, esilothando lenhlonipho. Thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe, besabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabasempumalanga, basibophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo, kulelizwe lemathebeleleni, lelizwe lemashonali, mandebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu. Labafowethu abasempumalanga kabazivuse, kasibazondi, kodwa kasimeleni iqiniso. Abantu bayahlupheka kulezintandane, labafelokazi lasebekhulile, amaxhegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi.
Bona siweze kubona siweze kubona lesiweleni nayishiyaphu hayi isiphilelo wejunior
studio seven ubona kanye balandi bakho. Ngivele ngihlale phezu kodaba, ngisafuna mina ukungavumelani le ndoda leyo kuthiwa ngugift sondumba lo. Ungazi kumbe ubekhulume equmbe indumba vele. Isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje, ekhulume ngomthwakazi, ekhuluma ngesizwe sakwamthwakazi. Angazi ukuthi sengenwe yini, selahleka nje indlela. Nangu busy ugxeka umqondisi moyo. Umqondisi moyo yena uya uyazama akufani yena wenzani ke lo gift sondumba yena lo gift sondumba wakhona ngoba thina sizixhaka manje zabantu basempumalanga zabechabi usuke lapho udukisa abantu uti mabavotele nje omunye umuntu wasempumalanga oyingane yabomgabe labomnankawo alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunamakhansila nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu if izaphu ngekho kuvotele iMRP sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi hhayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla asempumalanga thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena esitedawo thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi uyangizwa na wena gift sondumba
sibingelele kustudio 7 sibingelele abasakazi nabalaleli yebo ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Ndlovu umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokusibikela izindaba ngalokhu-ke ngicunuke kakhulu ngifuna ukulazisa lenabantu bezami ukuthi lokho elikwenze ku-Anastasia Ndlovu angikuthandi kodwa-ke msakazi ongakwenza bophisa lumama oyena obe uthenga kuye onguye obehamba lalaba abantu abalikade belichaya la ekuchaya nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi ezilongu kulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Ndlovu wena phela uliqhawe ngiyakuthanda kakhulu mama ngiyakuthanda kakhulu bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi i-MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha anti lina lingamasela yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu ngicela ukuthi uthule ngo-MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga ngiyabonga babhaye e-Studio 7
ke ngibulise ku-Studio 7 noma nje amalo ukuze nama-report ami engasakhithwa ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition engaqalisa ukuthi aya opposa ilokuzeni ibhili le-patriotic bill yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti phela i-patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina engihluphekelayo ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphumi two yikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathinekiyo umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu ebese phuma labantu ebese sithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena laye uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi onalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzap then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezani abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzani bebuya bezifomela ama-parties abo then bethi sebesemaphathini zabo besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi zimbabwe izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawunguwokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labana ama-leaders lawa abezaphu they were true leaders aba honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululeke ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo weloto ethiwa yi-Powerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola imali kuthi abanye ngabathi iningi iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiyo eyinto egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi nakwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu imali le ngebillion US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwayele kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i 1 million noma i 5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje isicathulo wangathenga ngisho lombheda wangathenga ngisho lalutho kodwa ke waba ku nice time wayitsha wazi wayiqeda yonke inya imali wasalese lezicathulo kuphela wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina kodwa ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali even imali yakhona noma ingabe incane mhlambe ngabe kungabo 500,000 kodwa ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo njalo omunye ahambe evula amabusiness abe le yinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhlizweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe uthi yenelise ukuthi ayenze ingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye ngaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezoma business abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe okuphela
bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe ukubona njani wena khona lokho
njengoba ngijilo gande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali bakhona abanye abantu abatshintshwa imali izimali ezincane bebesizwa khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha imali akula akasoze wafa watshengisela kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazi la ayewa luma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu usenguhangle with care kuzo zonke izinto usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucina kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi cha lo muntu lo ukukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis so bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu azuze zifihle ngeke uze uzifihle ukuya ngapi kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele imali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlambe wona usule imali engako kodwa ke izenzo lezi into ozenza sokuzonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJabi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere kodwa inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU-PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.